amapolisa kobulawayo ayaphumelela kakhulu ekulweni lezidakamizwa. Ngikhuluma nje iviki lele liphelileyo ngeweekend, siyimpela viki, sikhuluma iFriday, Saturday la ngesonto izolo. Kubothe abantu abane, sathola ama-sachets embanje e-National Railway siphandle laphana eChicken Inn, isihamba lezinja, wa-recover more than 300 sachets embanje. Uzananze utawa abantu balapha abaningi bathengisa ama-drugs abaziyo njalo abasebenzisa kakhulu zimbanje, daga. So kulama recoveries izinja zethu silamani sniffers ayenze umsebenzi omuhle kakhulu. Labantu bakobulawayo basinika kakhulu information yokuthi ubani enza ama drugs ubani, ngoba basebe kunanzelela ukuthi ukuvikela abantwana babo kumbe ukuvikela intsha esakhulayo kuyikulwa against ama drugs nala bobulawayo, umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu.
Ungathi langensukwini ezedluleyo lakunyanga ezedluleyo umkhankaso lo lokhu uqhubeka?
Kuvele asikaze sime ngomkhankaso lo, thina asayenzi lokhana uthasile operation ye 2 days. Amapolisa ahlala eku-operation kuliwa lama-drugs and substance abuse, lezinye izinto nje ezingamacala bezakhamuzi abahlali bakobulawayo. Sekulama-committee esithi ngama-neighborhood ukudlelana phakathi kwamapolisa nozulu, bahlala benika nje abantu benceba amapolisa indlela ukuthi lapha sokuvukela lokhu sekulolokhu kubotshwa abantu. Asiyonto nje okuthiwa ngefikisima ngekuyama, akukaze kume. Kulokho umkhulu wamapolisa, umkhulumeli wamapolisa u-assistant commissioner Paul Nyato wakhuluma ngakho ngo-January, thina sahle zafaka unyawo phansi asikalikhuphi kuze kube lokuthula.
Abaningi bathi abayibo abathengisa izidakamizwa ngabantu abaphezulu, labo liyake libabambe yini kumbe kubanjwa labo abancinyane abawasebenzisayo?
Thina kobulawayo ngomsebenzi wethu asikamboni umuntu ophezulu, kodwa abantu abayibo abanikazi bazo imbanje lezo lasi, ngoba masithi abantu abancane siyasikhuma abantwana abathunywayo, kodwa abantu ababanjayo ngokonti lezi ngumuntu ohamba wazidinga lapha azidinge khona zingezakhe, zilibhizinisi lakhe. Endabeni yokuthi abaphezulu siyasingakwati umuntu lo ochoyo ukuthi abaphezulu ngaphi, kodwa thina esikwaziyo lesi esikusebenzayo ukuthi umthetho awulabandlululo, uyabamba loba ngubani otholakala ewephula.